kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 9 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
angibona ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi khona imithathele izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuthi zihlambaza ilizwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imithathele izindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo eMbare Musika eHarare ulabantu abalahlekelwe yimpahla eningi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho kwele Mozambique olukamongameli ukhangelwe ukuba kuzanqoba owebandla elibusayo eleFrelimo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele intathele izindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo besekele eleZimbabwe, hatshi ukuhlala bechothoza kumbe bedlelana lezitha zelizwe elihlaliswe nzima ngamanye amazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazila namuhla emathuneni amaqhawe eNational Hero Zekha obekungcwatshwa uretired colonel Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZipra. Uthe kumele belandele indlela uMui ayesenza ngayo loba kwesinye isikhathi wayekhuluma iqiniso elethusayo emhlanganweni yedayi lePolitbureau elabaphantambo bakahulumende neleCentral Committee.
I call upon the media and communications fraternity.
Nithanda ukuthi ngithi ukuntathela izindaba labenhlanganiso ezizimeleyo, yenzani okusemandleni enu ekwakheni ilizwe. Amazwi aphazamisa ukubambana kwethu ngathi wafuni.
Inkulumo kaMnangagwa le uyethule ngesikhathi kubunjwa iziqondiso zomthetho we-Private Voluntary Organizations Act ezilakho ukuba kumiswe ukusebenza eZimbabwe kwezinye inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zidlelana lamanye amazwi entshonalanga ethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho. Intatheli izindaba zithi amazwi kaMnangagwa alakho ukwethusa abathapha izindaba eZimbabwe. Umnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eyeZimbabwe National Editors Forum, uthi akumelanga uMnangagwa ethusele intatheli izindaba.
Angibona ukuthi kungabe kuliqiniso ukuthi khona intatheli izindaba ziphuma ezindlini zazo zisemsebenzini ukuzihlambaza ilizwe. Akuqondanga lokho.
Amazwi kaMnangagwa achothoze njalo ngabakunhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Mavela Sikhumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngomunye wabasole okwethulwe ngumongameli.
Uhulumende before akhulume ngokuthi khona kusengadali ngabantu, kuyethi khona akhange ukuthi khona lokho akwenzayo yisikhulumeli kambe kumela kanganani izifiso zikazwelonke weZimbabwe.
Ekhuluma eNational Hero Zekha, uMnangagwa uphinde wathi uMui uDube wayesaziwa ngokukhuluma iqiniso.
National Hero for his jovial as well as
sizamkhumbula ngeqiniso ayesitshela lona emhlanganweni yethu eCentral Committee lakuPolitbureau.
Omunye njalo oncoma imisebenzi kaMui ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve makhandeni edayi lePhalamende.
Ube kukhuluma kunjengoba kunjalo bese kusithi wena nxa usukuhluza kukucaphule kumbe kukujabulise, kodwa yena uyabe esekutshile. Kuqakathekile ukuthi njengabantu esiphila phakathi komphakathi sibe yilabani abantu okuthiwa abantu kabaqageki ukuthi unakanani, kube mzeke okufisayo lokufunayo, abantu bakuthande ngenxa yeqiniso lakho, bakuzonde ngenxa yeqiniso lakho.
Umnumzana Samuel Sipepa Nkomo owake waba ngumphathintambo kakhulumende uyakusekela lokhu.
Kabe wayenezi kubatshela, umnangagwa kubatshela, and I think that everywhere else 90 wrong, uthi wayekhuluma ukuthi wrong. You need to read his book to find ukuthi he was very straightforward.
Baningi abantu abavalelise uDube bagoqela umnumzana Sihlangu Dlodlo, umqondisi weqembu lenguqu eliyayilendaba.
Ngesikhathi nxa into sezinzima kakhulu izimali zingasekho, ube ngalali.
Umunye owayesaziwa ngegama lokusoma elithi Comrade Embassy Dube ngesikhathi sempi yenkululeko wazalwa ngomnyaka ka-1941 eMatobo, wayekudale leZipa High Command. UDube obhubhe esibhedlela seMatter Day Hospital kobulawayo ube lesifo sezinso. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimnqazelo Zindlovu.
Kulempahla enengi ebiza izigidi ezimbalwa zamadola eMelika ethi izolo kusihlwa kulandela ukulumatha komlilo ovuthayo eMbare Musika eHarare. Iziphathamandla zeHarare zithi akwaziwa ukuba umlilo lo ulunyathiswe yini. Amapolisa athi asehlolisisa isehlakalo lesi, esithi abanye abathenga bethengisa impahla bengelampahla yokuthengisa. Abantu beMozambique bavotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lepalamende. Incwadi zisithi unganqoba ngeqembu elibusayo eleFrelimo eselibuse kusukela ngomnyaka ka-1975. Abancintisa kusikhundla sikamongameli umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo, uOsofo Momade webandla eliphikisayo eleRenamo elalingelesibili kukhetho oledlulayo, Lutero Simango weMozambique Democratic Movement, lo Venancio Mondlane ozimeleyo njalo osekelwa ikakhulu ngabatsha. Uze sihlaziye lolu daba usidanekele Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, incwadi ecubungula ezomnotho welizwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Endithanda ukuthi sikukhwabithe ngeMozambique ukuthi abahlali lenkokhelo yodwa okweminyaka eminingi, abakhokheli bakhona bayalandela izinqumo zesisekelo sombuso waleliya lizwe. Yikho nje kathesi besiye ekhethweni, njalo besiye ekhethweni kunje okade vele ngumongameli uNyusi uhle wavele wakubeka sobala ukuthi yena kasondeli kulolo khetho. Ngakho-ke ubesuke egqoke wasekela omunye ukuthi uzathatha isikhundla leso sokuthi akhankasele ukuba ngumongameli. Ngakho-ke sithanda ukubatshayela ihlombe ngakho lokhu ukuthi bona umongameli wabo uyahlala isikhathi esithize abesephuma. Njalo ngenxa yokuthi libandla libusayo kade lahlala isikhathi eside libusa, kungenzeka ukuthi athole usekelo. Kodwa-ke bekulamanye amahemhem athoyo ukuthi hayi, abantu bathi bona sebefuna ukuthi-ke bathole ukuthi babuswe ngelinye ibandla. Mhlawumbe singabona ekathi singakukhangelelanga ukuthi ibandla elibusayile elinganqoba, so sizakhangela-ke sibone ukuthi impumelo yakhona iphume njani.
Siyabona njalo ukuthi yindaba efanayo kumazwe akuzwekazi le-Afrika, lawo okuyiwo aletha uzibuse iningi alokhe ebusa. Ubona ingani lokho kuzaphetha ngani ukuzwekazi le-Afrika?
Ukunqoba kwama-liberation movements i-Afrika yonke jikelele yinto evamileyo. Kungani kunjalo? Kubangelwa ukuthi singananzelela abantu abavotayo kakhulu nxa kuthe kwafika isikhathi sokhetho ngabantu abadala. Ontanga abaningi kabasondeli kulolo khetho. Kungani ngiqalisa ngalowo muca nxa ngivula le nkulumo? Yikuthi bona labo bantu abadala abavotayo yibo bevele bephathekile kakhulu kwezombusazwe ekukhululeni ilizwe amazwe abo. Ngakho ke singathi ngama-activists ayevele khona ngaleso sikhathi sebeze baguga ke belaleyo into ekhona egazini labo, kuveza ukuthi bona yiba lokhu bevota ngobuningi, baphatheka bayarejista babe sebesiyavota. Okunye okumele sikunanzele ukuthi nxa ibandla lisembusweni lilayo yonke imachinery elingayisebenzisa ukwenzela ukuthi lingaze laphuma embusweni lo. Ngakho-ke ngokunye okubangela ukuthi ama-liberation movements angaze aphuma embusweni ngenxa yokuthi one, athandwa ngabantu bona laba abadala ababevele beyingxenye yokukhululwa kwalawo mazwe bengama-activist ebesakhula sebeze bengabantu abadala njengoba babhalisile bavota. Kukanti-ke intsha yanamhlanje abaningi ababhalisi ukuvota. Ezigabeni eziningi njalo ama-liberation movements ayasebenzisa i-state machinery abaye belayo, baye bele mali, abanye bayasebenzisa imali okumele ngathi uyisebenzela izweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe, engumsekeli kamgcini sihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile emdlango weStudio 7 ekobulawayo. Abanye abantu abasebenzisa iStarlink eZimbabwe bathakazelela ukuchipa kwayo, kube labanye njalo abathi kabenelisi ukuthenga ama-modems lokubhadala imali esuka kumathumi amabili amadola emelika kusiya kumathumi amahlanu ngenyanga. Loba kunjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe kanye lezobulembu be-internet zithi iStarlink izaletha inguquko emangalisayo ekuxhumaneni kwabantu lokuthuthukiseni amabhizimusi atshiyeneyo. Ungqwele Dube weStudio 7 usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sokulenyanga iStarlink, inkampani kasomabhizimisi weMelika umnumzana Elon Musk, yaqala ukusetshenziswa ngabantu eZimbabwe. Ukuze umuntu asebenzise ukuthengiswa inkampani le, kumele athenge imodem ebiza $200 eMelika, $200, kumbe $300 lengxenye yamadola, $350. Othenge imodem elentengo ephansi ubhadala $30, $30 ngenyanga, kuthi lo othenge edulayo ukhokha $50 amadola, $50. Unkosikazi Patricia Gumbo ohlala kobulawayo uthakazelela iStarlink esithi wayebhadala $40 amadola, $40 ngenyanga ukuze angene ebulenjini be-intanethi.
Ngathi siza neStarlink, we realize ukuthi sizabe siseva imali eningi.
Intatheli izindaba umnumzana leNindebelelaye uncoma iStarlink.
Intengo yayo ingcono kule into zabo iConnect labo-T1 njalo iFast.
Abasebenzisa inkampani ye-Econet bakhokha imali eyedlula $40 amadola eMelika, $45, kumbe $87 kuthi $167 kusiya phezulu ngenyanga. Abasebenzisa iTel 1 babhadala phose ikhulu lamadola, $90 ngenyanga. Ingcwethi kwezemtshina yama-computers lobulembu be-intanethi umnumzana Robert Ndlovu uthi kunengi kakhulu okuza kuqulwa iStarlink. Umnumzana Ndebele uphinde wathi kodwa iStarlink kayisoze ibhidlize amankampani asungulwa kudala eZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe nguNdlovu othi iStarlink ikhangelelwe ukuba izagxila emaphandleni.
Ngizinanzelele iStarlink is fixed. Ayikho kusemsebenzi ikhonithi in terms of mobility.
UNdlovu uthi ukudula kwamakhithi eStarlink yikho okungenza engathengwa kakhulu. Unkosikazi Busisiwe Mlotshwa laye usola ukudula kwamamodems eStarlink.
Abantu abaningi bayehluleka ukuthenga idatha le-$15 ngenyanga efonini. So amboni bebaningi abangakwanisa ukuthenga iStarlink e-200 bese bekhipha ama-$30 ngenyanga.
Kambe iStarlink yabatshazwa kangaka ngabantu abaningi ingathuthukisa amabhizimusi na? Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Stevenson Dlamini osebenza ekolitshini yemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology uthi amabhizimusi asebenzisa ubulembu be-intanethi akhangelelwe ukuqhela njalo alakho ukuqhatsha izisebenzi eziningi kulandela ukuvulwa kwenkampani yeStarlink eZimbabwe.
Kuzenza lokhu esasikubona ukuthi kwesinye isikhathi siyathola ukuthi inethiwekhi kayikho, lokhu yabungasekho. Iza lesiqubo esikhulu, iza ngendlela ezakwenza abantu abaningi abalenhlelo zamabhizinisi ezisebenzisa umambule kube lula kakhulu ukwenza ibhizinisi.
IStarlink ikhethe ukusebenza nenkampani yeTel 1 layo eyenza okufanayo. Lokhu sokumangalise abantu abaningi eZimbabwe. Ingcwethi kwezemtshina ye-Information Technology umnumzana Prosper Giane uthi lobo budlelwane buzasiza iStarlink kakhulu ngokwenza imitshina yabo itholakale lula elizweni.
iTel 1 bagcwele ilizwe lonke, njalo balama office ilizwe lonke ongadala ukuthi kube lula ukuthi lo muntu ngomuntu lapha bekhona asengayathenga kothelwane uma thenge khona ebulembini labo ngendlela zenezizwe okuthengiswa ngayo.
Starlink sisabalele emazweni amaningi kuzwekazi leAfrika lasemazweni athuthukileyo lamanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingungqwele Dube.
Sizizwe zivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden ukhulumisana ecingweni lamhla lomkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ngebutho lakhe elihlasela ngamandla kwele Lebanon leGaza. UBiden utshele uNetanyahu ukuba kasekele isifiso sikaNetanyahu sokuthi kulakho ukubhomba izakhiwo ezilezikhali zohlobo lwe-nuclear kwele Iran kulandela ukuhlaselwa lelizwe leli ngama-missiles afika phose amakhulu amabili ngeviki edluleyo. Idala lephalamende kwele Kenya selithethe isinqumo sokuthi kumele kususwe esikhundleni umsekeli kamongameli umnumzana Rigathi Gachagua okuthiwa wadinga impahla enengi esebenzisa imali ayithola ngobukhohlakalo. Udaba lolu solusezandleni zedale lesenethi ezadlulisisa isinqumo lesi. Le yiStudio 7 nesakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Milton liza kuna namhla esabelweni seFlorida lapho elikhangelelwe ukudala umonakalo omkhulu. Abantu abaningi sebesukile ezindlini zabo baya endaweni zokuphephela ezivikelekileyo kulandela ukuxwayiswa ngabogatsha lwezomkhathi. Izulu leli lomoya omkhulu oqothula imbokodo lesisekelo ohamba ngesiqubu samakhilomitha aphezu kwamakhulu amabili ngehola 250 kilometers ngokubika kogatsha lwe-National Hurricane Center. Elinye idolobho elizatshaywa isiphepho lesi yiTampa Bay lapho kuhlala khona abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million. Ngeviki edluleyo kube lesiphepho esifanayo iHurricane Helene esibulele abantu abedlula amakhulu amabili endaweni ezigoqela khona eFlorida laseNorth Carolina. Untukameli Nkomo weStudio 7 uqoqele isizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida khonapha kwelamelika umnumzana Mavela Siziba.
Wathethi kulomoya eyizila likani kakhulu but kulomoya ongani sikuthola amandla mbijana but akukabi kubi kakhulu. Abantu abaningi sebesezindlini zabo manje. I think le mgwaqo eminingi sivaliwe, le ndawo eziningi ezothenga ukudla lefuel I think zivaliwe namhlanje.
Sibonile iziphathamandla zixwayisa abantu ukuthi basuke kwezinye indawo. Lapho khona ungathi lisukile yini ezindlini kumbe litshelwe nje ukuthi ayihlala nezindlini zenu?
Ngithi abazange bathi sisuke but bathe nxa ubona ngani awukho safe wena njengomuntu uyazenzela uchoice ukuthi usuke nxa ufuna ukusuka. But I think that's so much.
Ubakhona yini abanye obaziyo abasukile?
Engikwaziyo bangani bakhathana mbijana lathi bathe bazahamba ku-shelter namuhla emini ilanga lingakatshoni ngoba I think langasothi yatshoni kuyabe ungasahambeni.
Wena lo mdeni wakho lapho elikhona lizizwa livikelekile?
Okwamanje ya mbona ngani sisazivikelekile asazi njengoba asikaphiwa ama-update amaningi kakhulu but okwamanje ngani sayi ngenzilethemba lokuthi sisavikelekile.
Vathi lizaqalisa nini ukuna kahle kahle izulu?
Ekukhulumeni kwabo bethayila ngenxa sesiyatshona yikho lapho elizaqalisa khona emini around emini kumbe ngalanga sesiyatshona especially langa sesiyatshona yikho lapho elizaqalisa lo moya omningi lezulu langikhona elesiphepho.
Ukuphela-ke bayatsho yini ukuthi lizakhawula nini?
Abangakhulumanga ukuthi lizakhawula nini ngani bathi lingani ubusuku bonke kuyadiphenda ngokuthi lingaphi kwangkhona but abakakhuluma ukuthi lingaphela nini but by kusasa ekuseni liyabe selidlulile.
izinto zokusebenzisa lezokudla nje izinto zendlini njengoba kukhanya ukuza kuba lomonakalo ongathatha isikhathi ukuthi impela indawo eziningi zivulwe lithengile yini
akwamanje ukudla kukhona I think abantu abaningi bebetheliwe ngoba abantu baphiwe isikhathi sibile sokuthi bethenge ngama-warning and ngithemba futhi after lena enye istomati yenzakile abantu labo bebengani sebelokukhalipha mbijana endabeni zokulungiselela into zokudla lokuvala amawindi landandani into ezinjalo
umnumzana imavela seziba isizalwane sezimbabwe esihlala emelika esobeleni seflorida lapho kuzakona khona izulu lesibhebho namuhla wexoxa lo ntungameli nkomo westudio 7 Usigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Kulabadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana asebethole ithuba elihle lokuziphilisa ngezokulima. Kulandela isinqumo sakulelo lizwe sokuthi kungasathengwa ezinye izilimo esifana lembhida, amatamatisi lokunye ngaphandle kwelizwe. Intathele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngomnyaka ka-2022 leBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe kukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo uMnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSigodini Agricultural College esigabeni seMzingwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa wona ubucwadlana nje ledo. Lopole Haboroni uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba bebe kusinika amathuba amakhulu for umaketha. Ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho susa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabangasele lama challenges okuthi flood iproduce oyabulayo ngoba uyabukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma consumers.
Uthi noma nje ukulima kulibhizimusi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo njengabalimi bonke umoyo uthi kwintshintsha komumo omkhathi iclimate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Kugcine kusiba nzima lokuthi iplanting program yakho uyimise njani. Singazekelisa ngesizini edluleyo abezomumo omkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kubele lo mchazo. So ngendlela zokuthi umumo omkhathi uyajintsha labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okufambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singile silawo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe lazohlangela kutsha so la sokuyi-provious.
Omunye layo okubhizimusi yokulima umnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kwele Botswana lokuswelakala nje kwezinye izilimo ezitshiyeneyo.
Nangalatshisa kakhulu kube nzima ukuproducer. Umqando ngesikhathi somqando beside kuyaqanda kakhulu and then bese kusanzima ukuproducer and then sembona iopportunity ukuthi if ungakwanisa ukuthi uproduce ama-crops onalawa uphambana lama weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda.
Uthi ukuba ngumuntu wokuza encintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya khona kwi challenge not at large but ukuthi uyabungakwazi ukuthi kwini ukuza yenzakala kusasa but in most cases kuleli lizwe labantu abalama interest labo ukuthi bafunde khonokho kwaziyo you share ulwazi.
Unyoni uthi umuntu uyabe ngalahlekanga uma ikhethe ungena kwezokulima.
Inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngaliphuma nje la kumele ube lolutho olusetafuleni ukuthi uzakudlanda what are you going to eat. Emini kufunakala ifama ntambama kufunakala ifama ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube lefama.
Ngesikhathi ehlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kweleBotswana leZimbabwe eBay National Commission umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Masisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa nje abalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kweleBotswana. LeZimbabwe lalihlonishwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 Durban, ngisabona kwele Botswana.
Sokusikhathi sokuzwa imibono yenu linamba laleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yey, sanibonani, sanibonani bantu beStudio 7, sanibonani bakithi bantu bakamthokazi. Siyabonga bakithi ngenhlelo elisifakela zona kakhulu nje enyuzini zesintu njalo zithanda ukuba leqiniso. Yey, umnangagwa lo lebandla lakhe lelezano. Lo baba lo kangazi ngempela ayikho into azasenzela yona empilweni yakhe yonke ngaphandle kokuthi yena akwaziyo ukuthi abophe abantu abangenzanga lutho. Kodwa nje i-economy ngeke azayibophe umnangagwashemu. Lokho nje siyofa size sizohlupheka size siyokufa fi ngomnangagwena lo. Lokho etshintsha amazimdola kuthiwa yini amazimzigila kuthiwa kuyini into zakhe zena. Kuyoze kuyophela uyozowesifela yena okwakhe akudingayo ukufela khona lapha kulokuthi abhekane lamacala akhe okusibulala. Kubuhlungu lokho okwenziwa ngumnangagwa ngoba akalandaba akalanembeza akalandaba labantu abahlupheka iZimbabwe yonke ingakho.
Buliye Studio 7 njani? Hayi ngithi mina asiyele nini uchaba amakhanda ngemalithi ukuthi kubulawayo. Abafana bathunyiwe ukuthi bayithathe imali. Ngesikhathi samugabi isigidi nesigidi zanyamalala kuphela kanjalo. Yana le sokupheliswa abantu abayiluchanga amakhanda yinto nje yazakalayo abanikazi bayayazi eZimbabwe ngakuhamba istreet ngithola umbhobho never indlela amasiya owamaningi ngakhona istreet ngivele ungakucross nje from one street to another bengakubambanga abafana bakahulumende so into leyi singajanga amakhanda abantu bakithi labanikazi bayo bathunyiwe abafana benzile umsebenzi wabathethi nje futhi bathethe ngumuntu ongakathintwe ngumuntu lapha nje sokuthalisa ngamakhanda nento ezincane nje ukuthi emini zibalele izibaba kwenzakali lokho and indlela abahweda ngayo indlela abayenza ngayo umsebenzi bengajahanga kuyabonakala ukuthi bali backup atwelindiwe ukuthi baqeda umsebenzi bahambe.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Kangipheli moya nanoma lingawafundi awami ama-audio engilisendela wona. Bengifuna ukukhuluma ngale ndaba yamadoda la asha imali lapha kobulawayo. La madoda ngiyabongela ngoba le mali izosiza kakhulu ekuthuthukiseni umnotho waseZimbabwe. Ngoba kuyazakala ukuthi amabhenki aseZimbabwe ahlale ekhala ngokuthi anamali. Nomnotho weliza wawuthuthuki ngoba imali kayikho elizweni. Kodwa la madoda imali angayisebenzisa elizweni ingasiza kakhulu ukukhuphula umnotho. Mangabe kuyikuthi akubona abantu bezaniphefa abayitshontshile le mali.
Studio 7, Studio 7. Siyabonga ukuhlala njalo njalo lisithulela indaba ezimnandi ngolimi lwakithi lesiNdebele langesishona njalo. Benti ngiphawule maqondana le mali ecatshileyo. Since umgabe ngupresident akukaze kubanjwe inkunzi eZimbabwe ebhenki kuphethe AK-47 abantu bakhona bengabanjwa. Laba ababambe inkunzi eBulawayo umnankagwe yabazi kahle ukuthi ngobani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Live talk lamhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe uDiaspora Forum stoka ngoketo lweMelika uza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Singake hlukane sesihlangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi intatheli zindaba labasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo kumele besekele inhlelo zikahulumende weZimbabwe. Kutsha umkambo wembare musika eHarare ukulabantu abalahlekelwe yimpahla enengi ethengiswayo. Kwenziwa ukhetho lukamongameli kwele Mozambique ukhangelwe ukuba kuzanqoba webandla elibusayo eleFrelimo. Hayi ke kwanamhlanje sokwanele olivalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.